lokho kukabili khona kuyasiza ikakhulu uma umuntu ngabe ethiya umsebenzi kuhle engumuntu osekhulile, kungayisiye umuntu ophume ngendlela umgaba aphume ngayo, ngoba ngiqiniso umuntu uma ephuma emsebenzini njengomgaba indlela aphuma ngayo lana akunasizathu sokuthi aphume ama-benefits anjengalawo, ngoba siyakwazi ukuthi akazange akhethe ukuphuma ngento yakuqala. Esibili ukuthi udilizile ilizwe, so ukumnika ama-perks anjengalawo ade baliswa lawo kungaba kuyinto embi kakhulu, kubongani vele kuye into yakuqala.
Nanto udaba Mnumzana Ndlovu, umpofu futhi ubona kukabili, wena uthini?
Well, kufuze singene deep khona ekuthini khona upresident or umongameli welizwe uma engena uphuma ngokuretire yini kumbe uphuma ngokuthiya umsebenzi, ngoba ngama-terms la ama-job terms la o-retirement labo resignation, the you don't then get a retirement package when you leave a job, because that ngathi ngesilungu most senior job, and I know the laws around that and they're fine. Perhaps adinga ukuthi akhangelwe kakusho ukuthi khona vele sithini masithi asithi mina ngibe ngu-president manje ngineminyaka eyi-40 after 5 years in retire bese nginikwa i-benefit elinjalo for such a long time nje ukuzikholisela as if vele sengigugile. Umthetho lo I think uyenziwe with the understanding yokuthi umuntu wonke oba ngu-president, in fact it promotes that ukuthi umuntu wonke oba ngu-president kufuze ma eseshiya ashiye ngoku-retire vele sezitshela ukuthi kasasoze azisebenzele yena impilo yakhe yonke. A lot of other people do i-service for iZimbabwe as a country or any other country for that matter. So when you blow i-benefit yomuntu obesenza naye i-service again, because every time there are policies in it, I mean, I'm saying here, same as I'm human resources person in organization, ungaba ne policy, it promotes something. Always, when you are aware that 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 you are promote ukuthi abantu balwe nzima belwela ukuthi babe ngo-president, bengakubheki njenge-service but bekubheka njengokuthi ibukhosi obuzonginikeza zonke lezi zinto mase ngiphuma khona. Yena umnangagwa ngokwakhe onguye ogazethele womthetho, wonke umuntu uyakwazi ukuthi sikhuluma senzenzeni, ubezibhekela yena uzitshela ukuthi mhlawumbe uzowina ukhetho lolulandelayo abesethola ubunandi bonke lobo asebuyembulile for o-president. Uyakhathazeka futhi ma ungumuntu weZimbabwe manje ukwazi ukuthi kunento ezinkulu kakhulu okufuze ukuthi ngazibhekiwe manje njengoba sikhuluma. Then bona babantu abasenze sagijima ezitaradeni sebesithengisa ukuthi baqakathekisa kakhulu lo baba owakhithwa ngabantu ngokuginqa okukhulu kakhulu, sebemqakathekisa bamfaka phambili, sebe yonke into le iyenzelwe yena. Sokuyibungane bukamnangagwa lo mgaba, kumbe wesaba ngoba esihloneni kule nto kuthiwa yingozi, possibly uyesaba khona ukuthi inkozi zikamgaba lizamehlela yekela angani uyamphephisa ukuthi mdala noba ngakukhupha angifuni ukuthi ubusu ngehlisela iminyama wothi ngikukhave ngalezi. So all this that I see mina ubu-selfish ungakhathaleli ama-priorities akumele ukuthi ngawuthi agijiniswa ngu-president manje, nokufuna ukuzenzela yena ukuthi kusasa laye ma esephumile athole the same benefits.
Nanto udaba Mnumzana Mpofu, uthini wena?
Hayi, ngiyavumelana noNdlovu, uqinisile sibili, ngoba lokhu kuzapromota yona le njengoba sisitsho nje ugqidiness obukhona kuZimbabwe. Abantu ababheka bona ukuthi bona yini abayifunayo, yini ayikhangelelayo ma ngabe kuphuma esikhundleni ukuthi ayithole. So sebezilungiselela bona ngokwabo, njalo njengoba ngithile kuqala ngathi yini yona kwayo esingayibokwakho umgaba esuthi senzele yona. Wona umnanka ogaba enjeyana labo thiwe enkwaba enjeyana bakukhona abazokubakwa umgaba kuba kungathi bantshontshe bathontshe kakhulu babulala ilizwe banamhla bangamabhiliyoniya. Ubazi kamnanka kuhambe idoleta ezibhedlela imali yakho uyithatha ngoba yikho kubhajethi leyo mali leyo. So khonokela kuyathengisa ukuthi abantu laba bona ngokwabo kule aim abanawo, ngoba ngemva kwe-5 years ma umuntu engabe e-retire ngemva kwe-5 years ethole into ezinjengaleyo ezinjengalezo ebezibaliswa, hayi kule ndaba plus kumele sikubone ukuthi umuntu uretire ngayiphi indlela, ukhutshwe ngabantu na, uphume on-health ground na, or uvolunteer ukuthi hayi no mina kodwa angisenelisi. Ngoba nxa umuntu ekhutshwa ngesixhoko lebanjwa ngesixhoko lengasabambeki sephutshwa ngesixhoko siphinde sithi siyabonga futhi yini esibongayo, lezo nto yikusela lobo okwenziwa ngomnankakho okungeke wasiza loma ngubani. Yinto embi le abayenzileyo, inhle kwezinye indlela njengoba ngithiwe athi kayo inhle kwezinye indlela ma kuwukuthi sibheke ukuthi umuntu usebenze uhlela abantu nepoze namathembi ayithiwa amafeafezi athi okay nasengigcinele lapha madoda okwamtokenile sengicela ukuphumula. Hayi siyambonga lo usebenzile abantu bajabulile ukwenzela abantu okubone, kodwa hayi umuntu esimkhupha ngesixhoko nje akho kwenza umuntu athi ugismestratin kubongwanda omnanto ogqabaza aphuma le ndlela omnanto ogazee bakuvume khona ukuthi yena ungene kathesi umnyaka ungakabi khona sibe lokhetho adliwe athi uzophuma le aniak angeke bakuvume khona ukuthi yena sizobuyela kuthi izixhokolwenzela siqalisa ugismestratin bakulala abantu abaningi.